Le. Amachono Zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Litshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokuwa kayikho kheshe-ke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sibesuka-ke sisiyathenga imali ku-black market bosithatheleni i-cash benika ama-premiums abo 60%.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhathazwa ukusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lwe-EcoCash.
Idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangelela i-TV yona leyo. Umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhlaka 18 ibile 4.8 okutshengisa i-TV kayitheli vele kuyabe kungasela manzi akuya koBulawayo esuka kumzingwane.
I-Council yakoBulawayo ithi ilakho ukumisa ukusetshenziswa kwedamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba amanzi esemalutshwana kakhulu kuleli damu. Sokwedlule iminyaka emibili, uMnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende. Sizalethulela udaba olugcweleyo ngalokhu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zikhathazekile ngokusilela kwemali emabhanga kanye lokungasebenzi kuhle kohlelo lokuhlawulela indleko zabo ngomakhalekhukhwini olwe-EcoCash. Abantu bathi sekubahlukumeza, sekubanga ngamandla umkhuba omubi wenkohlakalo emsebenzini wemali. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu lokhe lingenelisi ukuthola imali emabhanga, wona apha ikhulu lamadola kuphela, kuthi le mali kamakhalekhukhwini e-EcoCash ayisebenzi kahle, osekuchiye iningi labantu lisebunzimeni. Usomabhizimusi uMnumzana Matthew Sibanda uthi lokhu sekuphazamisa inhlelo zakhe zokuqhuba ibhizimusi.
Ukusilela kwemali emabhanga, hayi ngathi vele akula improvement, kulokhe kusiba worse and worse. Akula mali eyenelisa ukutholwa ngabantu. Abantu lokhe bephiwa ama-100, abanye baphiwa ama-$50 ngelanga. Into esimangalisayo ukuthi uMthuli Ncube wathi eseprint imali entsha, wapromisa abantu ukuthi uzabanikeza i-300 bond ngelanga. But kodwa konokho kakusenzakali. Into esimangalisayo njengabantu beZimbabwe kumbe obhizinisi baseZimbabwe ileyi imali siyibone sigcwele kuwasiphathelene emabhenki shota yona le yentsha. Kuyazimangalisa ukuthi kanti manje iphuma ngaphi, siyagcwala kuwasiphathelene imali ngayo emabhenki. So kusitshengisa ukuthi ayi kutsho ukuthi i-corruption phela ilokhu inenge elizweni, bayehluleka ukuyikhontrola.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Michael Ndiweni laye uvumelana loSibanda ethi udubo lokusilela kwemali selungezelelwe laye kungasebenzi kahle kwe-EcoCash.
Indaba yokuwa kwe-EcoCash isiphambanise kakhulu abantu abasebenza emamakethi, ama-vendors lama-traders, ngoba yiyo indlela ade bethengisa ngayo. Sikwazi sonke ukuthi akula cash, abantu bethengisa ngokunikana izimali emafonini. Ngemva kokuwa kwe-EcoCash-ke kutsho ukuthi abantu bahlala nodubo oluningi. Abanye ngikhuluma kunje nje balahlekelwe zimali emafonini bezama ukubathenga bebathumeze kwabanye abantu abasebenza labo. Siyakwazi kathi sabantu sibesuka-ke sisiyathenga imali ku-black market bosiphathelene i-cash benika ama-premiums abo 60%.
UMnumzana Thomas Sithole uthi ukungasebenzi kuhle kwe-EcoCash sekumdlele imali njalo kwamdalela ubunzima.
Ukusilela kwemali emabhanga kukhanya kuyaphambili lanxa nje uhulumende elethele imali entsha, kodwa umehluko kasiwuboni. Njalo sibona amalayini la alokhu esiba made ngamandla abantu kade bekhangelela ukuthi njengoba uhulumende ubethe imali sikhona kusho ukuthi bazofika beyithola emabhanga. Kodwa babelokudana okukhulu bethola ukuthi hayi kuloke kufana nje la izolo. Okuyikho cash lokhu kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ungakhangela indlela abantu akade besebeqhuba ngayo i-business bebesebenzisa yona kakhulu ikho cash. Njalo lokubhadalana indleko zabo eziningi ezansuku zonke nje besebethembele yona i-ikho cash. Njengoba sesitshilwe ngaphambilini ukuthi emabhanga imali kayitholakali. Pho-ke ke ukungahambi kuhle kwe-ikho cash lokhu kudisturbe kakhulu. Inhlelo zabantu eziningi bathe bezama ukuthi beyisebenzisele lapho sokuthiwa khona isibuyile back ikho cash badlela izimali zabo eziningi kakhulu abantu abakwazi lokuthi benzeni kathesi. Abanye abasafundi lokuyisebenzisa le ikho cash basenkingeni enkulu kakhulu.
Ngesikhathi esethula imali entsha yelizwe ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthembise uZulu ukuba useza kwenelisa ukuthola $300 emabhanga, njalo udubo lokusilela kwemali seluzaphela. Abenkampani kamakhalekhukhwini e-Econet eyiyo elohlelo lwemali lwebulenjini bethule umbiko wokwazisa uZulu ukuba baphakathi kokulungisisa ukusebenza kuhle kwemitshina yemali yebulenjini njengoba okwamanje ingasebenzi kahle osekuchiye uZulu esedlelwe imali ukuthi kwabanye uhlelo lwe-Ikho Cash luvele lungasabasebenzeli okwenza bengasafinyeleli izimali zabo ezisezambeni zikamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikansili yakobulawayo ithi lakho kumisa ukusebenza idamu lemzingwane ngohlelo lwe-decommissioning ngeviki ezayo ngoba isilinganiso samanzi esikulo sesiphansi kakhulu ngesikhathi amahola okucithwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esengezelelwe esuka ku-72 esiya ku-96 kusukela ngomvulo ozayo. Ikansili sikhululekile moyo. Ukansila sikhululekile moyo wephumula leHyde Park njalo ngomgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekansili yakobulawayo uchasele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Nxa ngikhangele idamu lokuqala lavalwe lesibili umzingane ngikhangele luthi viki yona leyi umzingwane uyabe ngasela lutho ngoba siyayidicommissiona nxa isiyi-4% kumhla ka-18 ibile 4.8 okutshengisa ukuthi iviki ayipheli vele kuyabe kungasela manzi abuya kobulawayo esuka kumzingwane. Lawa manzi ngakwawo malutshwane. Okubangele lokho ukuthi singezelele amahola okuvala amanzi to 96 hours yikuthi okokuqala silehlupho lokuthi amadamu ethu amanzi asemalutshwana. Emalutshwana enjalo silohlupho lokuthi khona ama-interruptions ayenziwa yizesa nxa esichitheka laphana kuba lezindlini zethezifayo okukhozela ukuthi amanzi abe kuya kuma-reservoir wethu abe ngasafiki. So ama-reservoir levels ethu aphansi anelisi ukuphampa amanzi adingakala ukuthi asaplaye uBulawayo. And njalo kunjalo wona vele amanzi asetshenziswa nguBulawayo i-average yangkhona i-demand 155 megalitres kodwa thina senelisa ukukhipha i-110 megalitres milama okutshengisela ukuthi thina vele sanelisa ukusupplya aless than what we're using. So nxa sikhangele uhlupho esilalo khathesi olungezeleleyo ukuthi singezelele ama-hours khona lokhu ukuthi zesi yasichithela amadamu amanzi ehlule kuyangena kuma-reservoir ama-reservoir levels ethu aphansi. Sizama ukuthi sinxa si-water shedder amalanga wonala ukuthi siyabe sithi amalanga amabili sinike izakhamizi amanzi siphinde futhi siphinde amanye amalanga amabili ngeviki. Sizama ukuthi sikhuphule ama-reservoir levels ethu sanelise ukuthi abe khona ngoba singayekeli ukwenza njalo kungareducer tu lapho kukhona sizagcina singasanelisi ukuthi sibanike wona amanzi.
Izakhamizi kuyini ezikwenzayo kathesi ziyathola yini amanzi ngemigqomo leyana eminye yamabhawuza njalo kubaphatha njani lokho?
Abantu ba ababulawayo mina engiqoqisana lababanye bayakuzwisisa uhlupho esilalo njalo siyancedisa siyazama ngomabhawuza wona lawo esilawo ukuthi sincedise lapho kebe sokuhlala amalanga amaningi amanzi engabangakhona ukuthi sincedise ngamabhawuza kodwa malutshwane lawo amabhawuza ngoba kubulawayo siyamabhawuza amathathu kodwa siyakhankasa kuma-companies akobulawayo la uma-organization akobulawayo ukuthi labo balama-browsers abangasebenzisiyo bangasincedisa ngalesi sikhathi ukwenzela ukuthi udubo lolu esilalo ngolwethu sonke sincedisane ukuthi sithole amanzi kobulawayo.
Lo ke ngu-councillor Sikhululekile Moyo oyiphumula le Hyde Park njalo ngumgcini sihlalo wekomidi ebona ngenhlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sokwedlule iminyaka emibili umnumzana Robert Mugabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho. UMavis Gama ulonda Limbali eseHarare.
I, Robert W. Mugabe, in terms of section 96 subsection...
Mina uRobert Gabriel Mugabe, phansi kuka section 96 subsection 1, wesisekelo sombuso seZimbabwe, ngiyethula okusemthethweni isaziso sokwehla kwami esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kusukela manje. Leli nyathelo ngilithatha ngabanjwanga ngamandla ngenhloso yesifiso sami sokulondoloza inhlalakahle kaZulu lokubona kusikwa lokuthula elizweni ngesikhathi sokuqhubelana intambo zombuso ongelahlakela.
That underpins national security, peace, and stability.
Isimibili iminyaka uGabe wavuma ukwehla esihlalweni sokuba ngumongameli welizwe esebanjwe ngamandla ngabebutho besekelwa ngamalunga edale lephalamende okwakhokhelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozibiza ngegama lokuthi yi-New Dispensation loba i-Second Republic. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi khathesi babona ngani basetshenziswa ehlelweni lwezanu-PF olwalungelani labo lanxa kuyibo ababe sebelesikhathi eside behlabela ingoma yinye kodwa ngezizathu ezehlukeneyo. Okhokhela iqula lamalunga edale lephalamende awe-MDC unkosazana Thabita Khumalo uthi baphatheka kuleli nyathelo becabanga ukuthi kwakuzoletha inhlalakahle yabantu.
Isizathu sethu petition thina njengebandla leMDC kwakungukuthi sithi khona umgabu usehlulekile njalo singakhangela kakhulu bekulobuhlungu emandebeleni emiglens emasingo lapho kwabulawa khona izihlobo zethu iground. So iningi lethu sasingakhangeleli ukuthi umgabu usebuleli lizwe, sasikhangelela khonokho ukuthi khona sabulawa lizihlobo okukhona ukuthi umgabu wamela hambi. But udube ukuthi sasivele singazi ukuthi ozangena yinkanakata yenyona inyoka ibululu zibili.
Wengeza uMakhumalo ethi sekube sobala khathesi ukuba lelo nyathelo lalingelani lokulungisisa isimo elizweni kodwa abalandeli lenkokheli yezanu-PF abagoqela umnumzana Munashe Mthuta olilunga ledale lenkokheli yaleli bandla kobulawayo uthi leli nyathelo selilethe izithelo ezimbalwa.
Sekulilizwe elivulekileyo, sekulilizwe elokuthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngezombusazwe. Uhulumende uvulile imkhonomi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungakwa uthi okwenziwa ngamalunga edale lephalamende ngalolu suku kwaba liphutha.
Asilani ngathini ngesikhiwa bathi ideology, asila ntambo yomcabango, asikhethi kasicabangi, sifuna konke umgabe nalo waye wine ngo 1980 kumbeni amanye ama election nje ahatshontshwa asekwazi kodwa ukuphuma kwakhe sonkeni esavotayo sathaba futhi isathi unanga kwangena sathaba okwakathese sikhalakhala kutsho ukuthi thina lati ngasikabi njengabantu beGoli eGoli bakhipha uMbeki engupresident weANC bakhipha uZuma uMandela wayephume ngesikhathi sakhe thina ukubona kwamasekafiki ngokusenezo sigaba
uqhubekethi uNtunga kwa uZulu weZimbabwe kanye lenkokheli yezombusazwe yaba lokusilela kolwazi lwendlela indaba ezinje eziphathwa ngayo osakhulayo okumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu uPride Mkono uthi okwenzakala manje sekubavule amehlo ukuze kwelakusasa bengasetshenziswa njengalokho okwenzakala ngolwezi 2017
abantwana beZimbabwe babanjwa amehlo ngamasotsha ngoNovember 2017 kodwa sesekufundileyo yikuthi hatshi kwelakusasa soze sithembe futhi ukuthi nxa sesifuna ukukhipha laba bebengabusanga kahle amasosha eseduzane ngoba uNovember 2017 wasitshengisela ukuthi hatshi bona abakufunayo kuphela imali lezikhundla
umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi etshela uZulu ukuba makabekezele ngoba ezimisele ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu kanye lokuguqula umnotho welizwe
We are strong and a proud people.
Ngabantu abaqinileyo thina isizwe samaqhawe namaqhawekazi fana laso isakhiwo sabokhokho seGreat Zimbabwe sona esiqine esibhakayo sizaqhubeka singabantu abaqine esibhakayo simanyanisa yimimoya yalabo abafela leli lizwe sizaqhubeka siqiniswa yilokho esiyikho khona ukubalisa ukubekezela ngokuba lethemba lalabo abaphila kulezi nsuku bona abathembele ukuba kuzolunga kasibuyele emuva sizokuyonsa kanikani sisiya phambili
For this country.
Kodwa uZulu ingcwethi kwezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo bona bathi kabaseyikuvuma ukusetshenziswa ukugcwalisa uhlelo olubonakala luluhle kodwa lungolwabanye abalenjongo zabo lanxa lubonakala luluhle ngaleso sikhathi bathi olokususwa kwamgabe esikhundleni kwakungoluqondileyo kodwa lwangenelwa ngabalenjongo zabo lanxa babelubeka ngendlela eyayiqondana lolwabo kulokho ababekhala ngakho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa ukutshaywa kwabalandeli bebandla leMDC ngamapholisa phandle kwehofisi yabo eHarare izolo Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umake wasebenzela uhlangothi lwezomvikela esigodlweni sikamongameli weleMelika eseWhite House uFiona Hill ngomunye wabaphe ubufakazi kuphenyo olwenziwa yikomiti ebona ngezomvikela edale lephalamende eyeHouse Intelligence Committee oludinga ukubona ukuthi umongameli Donald Trump wephula umthetho na ekukhulumisaneni lele Ukraine ngokupha imigoqo andubana aphelelo lizwe uncedo lwemali yezomvikela. Abasekeli bebandla lezanu PF bathi udlakela olusetshenziswe ngamapholisa izolo eHarare esigodlweni sebandla leMDC belulungile ngoba abasekeli beMDC bebesenza umsindo besenqabela uZulu ukwedlula emgwaqweni. Abanye njalo abasekeli bezanu PF bathi abasekeli bebandla leMDC bekungamelanga babuthane phandle kwesigodlo sebandla labo. Kodwa abeMDC bathi kuyamangalisa ukuthi amapholisa engadumela abantu abazihlabelelayo bengenzanga dlakela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Sengezo Chabangu endawonye loMnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF onguye osungula ingxoxo.
Ngikhe lokudana izolo umpholisa lwanomunye iphume incenga kakhulu ukuthi lapha kithi thathana abantu bendibafake phakathi nxa bengasakwani. Abangakwana ngaphakathi baqileni behambe ngoba it's easy to control a crowd nxa i-crowd ingeyakho in politics. Asimisi lito okwenziwa ngumongameli wenu we-party yenu ngakukhulu kwenza phakathi bad singaphamanisi indlela lokuthula lapha sokutoyitoyiwa etown ayisike sikuvumelene ayisike sikufunayo and I think that was the most fair thing to do but unfortunately i-leadership ye-NDC yehlule ukuthi yona yenza into encane njalo nje lina iqolisa abantu hayi bakithi besithi siyayenzele e-Africa industry akusayizakalanga sesenzele lapha so lapha awukwani abantu abaningi mina ningakwananga hhayi seniza kufollowa kuma-TV kumbe kuma-social media landline zihambeleni ngabe konke lokhu akwenzakalanga but still sakhonapho awu-reiterate again into yona ukuchaywa kwabantu ngamapholisa is total rubbish they sabotage some of them. It must never happen. It must never be condoned. Whoever gets that instruction must face the music. And when I wish I would pray my pendula. I'm thinking about the only instruction in China, man. In China, man, in the area of Fukushima, man, to Yama barricades, like a woman. Why didn't you push them away? It's a regular child.
Ye nanto utaba umnumzana Chabangu uyakhuluma lapho Chuma uthi ungani kukhona ukuchaya amanzi lapha esingakwazi ukuthi kuyini ukubona kanjani wena
kuvisibi lokuchaya kwabantu akumelakalanga ngani ngoba even lanxa abantu laba bebehlangene bendawonye umsebenzi wamapholisa esakhula siwufundiswa ngokufundisa abantu ngoku-informa ngokugcina ukuthula elizweni but nxa usiyachaya umuntu kutho ukuthi ayiseye umsebenzi wakho owufakelweyo kumbe owuqhathelweyo abe sekuya njalo uthumathi kanti indaba umongameli athi nxa engaphuma kusale kuvuka abantu bayathunjwa kusale kuvuma i-violence kutho ukuthi i-center yona ngokwayo is not compact i-center isidabukile umongameli kasakwanisi ukubusa kanti ibusi lelilizwe sokulabanye abantu abale-power ababusayo abayibo asebeqalisa ukuthi kathesi nxa uphumile mongameli thani nabantu nxa uphumile mongameli abantu bayathunjwa bethunjwa futhi ngamapholisa bethunjwa futhi ngamasoda we said before ukuthi ilizwe leli lizabuseka nzima ngani ngokumnankagwa ngalithathanga ebantwini ulithethe emasotheni so amasotha yiwo lokhu ebusa umnankagwa nxa kumele abuse kumele abe lisotha emnankagwa uyi-civilian
nanto udaba Juma
for starters ubamnankagwa kasosivilian is a train kada walwa impi enkululeko that's number one number two ilizwe alithathanga emasotheni ngemva kwento eyenzakalayo ngonovember 2017 kakhumbule phela ubaba uthaba ngutona 2018 sahamba ekhethweni wakhetha ubaba umnankagwa and esekhethwe kunjalo kwaba lokuphikisana baze baya econcord econcord yafika yayehlisa eyakwehlisayo andibona nxa bengabantu abathi bona they observe i-rule of law uyamanga ukuthi bona kukho-ke which rule of law do they want to observe nxa bengasezi be-observe yena le econcord eyakhuluma yadiclare hayi uyina naw so inhleli ngabe bona ukungabusekiwe elizwe leli partly it comes from i-NDP nangikwayo ukuthi lokhu idonsela eceleni idonsela emuva vele asuke libuseke even labo kathesha be-NDP singabanika i-power sithi yibusanini thina siyi-opposition singavele sidonsele eceleni akusena nto ezahamba vele ngoba vele akuhambi nxa kudonselana eceleni ngihlala nginike imzekeliso ukuthi khangela konke izini ku-America khona ngapho after the election u-Hillary Clinton eqiliwe usegcekeni ubaba u-Trump wathi hhayi America first and wathiyana le-America wakwenza njani I mean wathiyana lobaba u-Trump yena wathi hhayi asivumbeni i-America lo mkonomo wayo yikho kumele ngabe kuyenzakala izini ngapha ukuthi asifundeni ukuthi bona nxa udliwa gracefully mina bengingu-MP ephela ndabampophoma into esengidliwe angizange ngiyile umesenzani ujama owawenayo ephela ndabampophoma ukuthi angushasmoyo ngombhuru wami lakaphesi singahlakana siyama siyaxoxisana okhansela bembesi singahlakana siyaxoxisana akuliwa
uyaluzwa-ke udaba mnumzana Chabangu
phela nxa kuyukuthi uchamisa esikhuluma ngaye nguye oselamandla okuthi lizwe lingabuseki umnike nini phela kuse nxa esekwanisa ukuthi athange sishona athele jesha leyo athele inhlabathi ukuthi kungabuseki kutho ukuthi yena ulamandla amaningi nalowo muntu obusayo but I don't think yikho kwenzakalayo ubaba umnankagwa ngizangithi lamhlanje ngubaba ngani ngoba vele uyabusa we cannot change it umnankagwa into okumele ayinanzelele ngeyokuthi izandla zakhe zivele zingcolile kusukela khonale ngesikhathi sekupurawondi kuzozofika lamhlanje. Izandla zakhe vele kazange zifekile.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa indawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF. Abaphatheki emsebenzini wokuthwala uZulu lempahla babe lomhlangano wokudinga amacebo okuqeda udubo olulokhe lukhathaza izihambi lokuhlukuluzwa lokutshontshelwa impahla ikakhulu emadolobheni amakhulu. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Lo mhlangano owenzelwe ehotelini yeJameson eHarare izolo uqoqwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Dialogue on Shelter. Wenziwa ngenjongo-ke yokuphuma lesiqondiso okuzamele zilandelwe ngabakulu msebenzi ukuze kuqedwe inkinga ezibhekana lezihambi. Osakhulayo uPeter Kawonga osebenzela inhlanganiso e-SF and Inclusive Cities ekoBulawayo uthi lokhu kubanikeza ithuba lokufundisana ukwenqabela inhlupho ezitholakala kulo msebenzi.
Iprogram leyi luhlelo lokuthi lwehlise mhlawumbe singathi ubudlwangudlwangu ezigabeni, ubudlwangudlwangu ekugadeni umchova, ukuthi abantu abatsha labo bethole okokwenza bengayenzi ubudlwangudlwangu bengabuphili ngokusela.
Umnumzana Reggie Mavulwane ongumnini bhizimusi elamakhombi engunobhala jikelele njalo enhlanganisweni yeJehova Mubayi wakoBulawayo uthi bona sebefundisana ngomkhuba wokunakekela izihambi.
Umgadi nguye osenza sibe khona emgwaqweni ukuze lathi senelise ukuphilisa imuli zethu. So kufanele sibanakekele, sibaphathe ngendlela abafisa ukuphatha ngayo, kwenzela ukuthi lakusasa bahlale besikhumbula njalo basisele.
Uqhubeke ethi kanjalo sebesungule uhlelo lokufundisa izisebenzi zabo okugoqela abatshayeli lababancedisayo ngokuqakatheka kokuphatha kuhle izihambi.
Ubudlwangudlwangu kabuswelakali ngoba umuntu vele yena ngokwakhe uyahlupha ukuthi umfake endleleni eqondileyo, kodwa siyakuzama konke lokhu ukwenzela ukuthi kungaze kwaba yilokhuyana okungaphezu kwamandla ethu.
Umnumzana Tanmo Murima weBulawayo City Transit uthi basekela ngokugcweleyo iziqondiso lezi ezilawula umsebenzi wokuthwala kukaZulu.
Lokunye ukuthi customer care le client charter siyifundayo nala, sifike maze sifika ngkhaya siyefundisa abokondaktha labodriver bethu singanathi masemsebenzini, singaharasa amacustomer ngoba yiwo amakhiwa yethu. Esisebenza labo city council lepolice lawama law enforcement agencies ukuthi besincedise ukuthi sibe le safe at travel labantu bethu.
Abakade besemhlanganeni lo bavumelane ukuthi abalesifiso sokuphatheka kubhizimusi yokuthwala abantu kumele babe ngabazimisele ukuba ngamalunga enhlanganiso zabakulu umsebenzi, bathengele abatshayeli lababancedisayo izembatho zama-uniform. Kube leziqondiso okumele zilandelwe ngabathwala uZulu okuthiwa yi-code of conduct. Izisebenzi zabo zifundiswe njalo ukuphatha kuhle izihambi. Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe apwe abayiba baqoqela umhlangano bemanyene lezinye inhlanganiso bathi ezinye ke zenjongo yabo zokuqhuba umhlangano ofana lalo ikuqeda uhlupho oludalwa ke emadolobheni ngabe izimota ezithwala abantu ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngomshikashika osokungenisa abaningi engozini. Lo mhlangano ungenwe ngabantu makhaza, amapholisa aweZimbabwe Republic Police, abengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo, labakhokhela omasipala abatshiyeneyo emadolobheni ehlukeneyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Uxoxwe ngabe-Traffic Safety Council of Zimbabwe bemanyene labe-Plan International, JA Zimbabwe labe-Dialogue on Shelter. Abangene lomhlangano batshayele ihlombe abathwala abantu koBulawayo ngokusebenza bemanyene besenhlanganiseni ezitshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Mark Peter Ntambe osigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta ekuseni ngo-6:30. Igama lami ngu-Chris Gande, salani ku-Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.